Kubuhlungu kakhulu lapho esingena khona. Okokuqala, kuliqiniso ukuthi abantwana lanxa kungakhezanga amafizi kuzaba nzima ukuthi bafunde. Sikhangelele ama-uniforms, sikhangelele ukudura kwamabhuku, sikhangelele nazo zonke nje izinto ezidingakala esikolo. Okwesibili, nxa uhulumende layo futhi esithi kungakhwezwa, uyenza ingani uvikela abantwana kumbe abazali, kodwa-ke uyabalimaza ngoba imali ekhithwa kathesi $10 le kayithengi lasinga. Iyo kumele ithenge ke amagetsi, iyo kumele ithenge amanzi kamunicipality, iyo kumele incedise inhlelo zesikolo zonke. Izinhlelo lezo zigcina zonke zingabambeki. Mina ngikukomiti yesinye isikolo sikahulumende. Ngesikhathi esedlulileyo besithi singakhiphi $500 sithenge amagetsi ekutheni yonke. Kodwa kathesi sesizavala, besithi singakhiphi $500 sithenge amagetsi evili kuphela. Okutsho sithi amagetsi akhwelile. Nxa sisithi ngapha kusiza soze sikhweze, futhi ukuthi siyabe sidlala practically kuground asoze kusebenzeka. Ikanti-ke labazali imali kayikho, uhulumende kuyomele abone imizamo indlela akubhalansa ngakhona ukuthi ezikolo kusebenzeke njalo labazali benelise ukuthi bahlawule inhlawulo ezikhona. Kumele silungise izinto lezisindawonye.
Babankomo, uyavumelana lakho yini ukuthi ukutshabalala komnotho kuphazamisa imfundo yabantwana, njalo uthini ngodaba lwe kulumo ezizanywa ngubaba uMbeki?
Ngibona ingani inotho yelizwe lonke isemfundweni yabantwana, njalo nje abantwana uma izikolo zivulwa lonke umzali wonke ukhalele ukuthi umntana akhe ahambe esikolo, ngoba kuyilo ilifa ecathekileyo angalithiyela umntwana. Ngibe sengibuya lapho ukuthi ezikolweni ngibona angani izikolo nezikolo phela angithi vele yizo zihlala phansi zilungise ibhajethi yokuthi umnyaka nxa uqalisa sizakwenza lokhu nalokhu uhambe kanje. Ngiqeda lapho babe sebehambisa kuhulumende ukuthi kuyenziwa kwakuthiwa yi-approval. Ngibe sengibuya lapha baba Ndlovu othi ibandla lezanu-PF alifuni ukukhuluma lani kumbe upresident welizwe ubaba u-EB afuni ukukhuluma lani. Iqiniso elikhona yukuthi lina yini elingafuni ukuthi libuye ekukhulumeni lebandla lezanu-PF? Lifuna ukuthi lina likhethe ukuthi ubani ngiyongenayo, ubani kangeni kulezo zinkulumo. Lapho umongameli phela munye owelizwe, uma sesifanele sihlaleni phansi sikhulume sifanele amacebo, angithi sipha amacebo kulo onguye okhethwe ngabantu ukuthi akhokhele ilizwe okweminyaka le emihlanu ekhona abakhethe ngayo. So ngaleyo ndlela thina sikhangelela ukuthi lina baba Ndlovu njengabanye bethu abakhona elizweni lethu esiphikisana sisonke sikuma-elections, i-election sidlulile, uvumani-ke phela la mthi libuye lihlale laphana litsho ukuthi lowo ngu-president welizwe leZimbabwe. Sahambe emakhodi lafika ngale lathela ukuthi labo bantu bawinile ngoba labo bekhangela becubungula kukhanya idiveli bandla lezanu-PF elizweni elekhili ngiceke baba Ndlovu.
Naso Ndlovu.
Ye, okokuqala ngicela ukuqondisa ukuthi umthethandaba wathi ibandla lezanu-PF liwinile. Umthethandaba wathi thina kasilethanga ubufakazi obugcweleyo ukuthi saqhikizelwe. Umthethandaba wayefuna sibuye lamavi-11 wonke, kodwa-ke thina sasesinanzeleli ukuthi kube le-interference kuma-boxes lakho singahambisanga. Yikho-ke umthethandaba walahla-ke indaba yethu emthethandaba ngokuthi kasilethanga ubufakazi obugcweleyo. Then okwesibili bese sithi thina ingxabano vele ikhona, thina sithi umnankagwala ezanu-PF kabawinanga. Akuqaliselwe khona lapho, ababizane bahlale bakhulumisane kuyena leyo ndawo, bakubonisane bese kukhangela iway forward ukuthi kubanjwe njani kulungiselela ukhetho oluzayo luya phambili. Sitho thina esikusolayo ukwenza sithi kawinanga, naye atho wenzayo ukuthi athi uwinile kuhlele phansi kangamenezi umnankagwala. Thina hhayi, mina ngiwinile, laba abantu ababuye ekhondishini enje uyabe ngafuni ukukhulumisana. Ingxabano khona ubaba nomama bayaxabana endlini, ingxabano sikhona. Ubaba kangayalade, hayi mama ngiyamnika imali ngenza lokhu, mama lade, hayi ubaba uyenza lokhu. Akuhlalwe phansi kuxazululwe, kubonakale ukuthi kusetshenzwa njani kuyiwa phambili. Ngoba kathesi-ke silokudana, ubaba nxa simtshela ukuthi silohlupho uthi hayi lingasadla inyama, hambanle kudla imbhida, hayi hambanle kudla amapotato. Ubaba wethu silokudana kakhulu, sifisa ukuthi atshintshe ukwenza kwakhe njengoba sesingene ku-2020.
Kuphosele okucina nko.
Yes, hayi, ngiyamuzwa uNdlovu ukuthi bakubona ukuthi kufanele kube le nkulumo. Mina-ke kade ngakucela ukuthi khona bona kabavume ukuthi kunokwakutsho ukuthi umthetho wendaba walasha indaba yokuthi abangena bufakazi sokwabalwa ngama court ethu ukuthi thina yithe esemthethweni yithe silomongameli bandla ezamthezini elomuntu ofana ngumongameli so ngaleyo ndlela asimlaleleni libe selibuya selihlala phela labanye laba abaphikisayo kupoland laphana selizatsho lami ukuthi lina hayi laphana ikwesi ukusolayo lami liphakathi sikhuluma sindawonye ayikho into lisifuzele esiphukwini selilodwa liphuma phakathi kwabanye abaningi hayi ayisikho nto.